Siyabonga Gibbs Dube, siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. UZulu usethandabuza ukuthi kanti vele unkosikazi Grace Mugabe usefuna ukubusa ilizwe na.
Ungananzelela leyaiaaiaadresekaezina kulento enzaiy abantu bamala ukuthi wayezengalelekalengoba ehambe ngepresidentialea njalo kuthiwa edakiwe i-efos wazokuthi uvice president umpoko yena wahamba ngemotapas.
Uhulumende uthi imikhuhlane engathelelwa nayo okubalisa owemvukuzane lokho isanda elizweni.
Ngiyabona ukuthi ulwazi lungabe lukhona kwabanye, kodwa kwabanye ngoba nxa ukhuluma labo ungani hayi alukabi kakhulu ulwazi lwakhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo. Ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe esenza imihlangano lapho athuka khona ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF sekuchiye uZulu ele mibuzo ethi kanti usefuna ukubusa ilizwe na. Kodwa yena unkosikazi Mugabe uyalandula lokho esithi inhlelo zakhe zemihlangano zijonge nje ukulimukisa uZulu ngendubo eziselizweni. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Iyananzelela ukuthi ngiyoseyadresa amarali and ungananzelela leyaiadresekaezi yokugcina lezi kulento enzaiy abantu bamala ukuthi wayezengalelekalo ngoba ehambe nge-presidential ekosa njalo kuthiwa edakiwe i-efos wazokuthi uvice president umpoko yena wahamba ngemotapas uyabona nxasokunjalo boshe ngupresident welizwe ngubani
khona ukwenza kukamnumzana mpoko ukubona njani? Simbone lapha enguye ongani kade ekhokhela esingathi lokho ngama-praise kankosikazi Mugabe, ukubona njani?
Ye, ukwenza kukampoko ungathi ngulwane umuntu ongathi wangena esikhundleni ngabona ezitshela ukuthi engacabangeli lingangena ngoba sibona ungathi nge-position yakhe besifisa ukuthi ngawusinika ama-issues ukuthi yena njebe sengenile ikakhulu thina abantu bangapha bemandebeleni besikhanele ukuthi ngawe uyasinika ama-issues ukuthi kambe sizadivelophe imadebeleni njoba vele sihlala sikhala ukuthi hhayi si-marginalize ngemuva ukhanye ungathi kaqondakali ukwenza kwakhe kuhle ukhanye ngathi ngumuntu ongela phana ngengozi and just want to please kukanti abantu i-expectation yabo yokuthi bona bebekhandi kuthi yena ngawe uyaba la ma-programs abe lento ezibambeka ezokuncedisa ikakhulu abantu bemadebeleni ngoba tokethu siyakukhola ukuthi thina ngawule kuthiwa kule-two vice president and yena njengomuntu wayekuzaphu sikhanyele i-1987 abantu bebekhandile asebenze kakhulu kulo mkhono wemandebeleni kodwa akukhanye so kuzanazita abantu abaningi laba samthathi sibilize sebebona ngathi hhayi ngumuntu ezekhona le abasamthathi serious labantu.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende uthi imikhuhlane engathelelanwayo okubalisa owemvukuzane lokhe isanda elizweni, kungakho kuqakathekile ukuba uZulu afundiswe phezu kokudinga ulwazi isikhathi sisesekhona umkhuhlane ungakasabalali. Abenhlanganiso we-Cancer Association of Zimbabwe bona bathi abantu lokhe besesaba ukudinga ulwazi lalapho benanzelele ukuba izibonelo zikhomba ukuthi bengaba belemvukuzane. Intathele izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umphathi ntambo wezempila kahle uDr. David Parelenyathwa uveze lokhu ngesikhathi kuphawulwa kusemthethweni isikhwama se-Health Development Fund emawusekwa esesithatha indawo yaleso besisaziwa ngokuthi yi-Health Transition Fund. Abaphathisa asebelayo le mikhuhlane bethi asebekunazelele ukuba lokhe kulokwesaba ebantwini iningi labo likhethe uyadinga usizo isikhathi sesiphelile lanxa eminye imihlobo yale mvukuzane iselapheka ingaphanga ibonakale. Obona ngizokhulumisana loZulu emtholisa ulwazi enhlanganisweni ye-Cancer Association uMnumzana Lovemore Makurirofa uthi lokhe lusilela ulwazi kuZulu lanxa sekungani kunganeno. Kunje balutshwana abaza emahofisini nabo ukuzahlolwa amabele abo njengoba linyanga kulapho kuqakathekiswa khona imvukuzane ehlasela amabele. UMakurirofa ethi isizathu kuyikusilela kolwazi kanye lokwesaba, okuyinto esekelwe ngusister Thandondlela omunye wabasebenza loZulu enhlanganisweni ye-Island Hospice Services lapho uZulu aya esesiyadinga usizo esegula ngemikhuhlane engathelelanwayo le kakhulukazi eyemvukuzane. UNkosikazi Ndlela uthi lanxa uZulu eselolwazi oluyingcosana iningi kungabeza kibo ususabalele umzimba wonke umkhuhlane ethi yinto ebadanisayo kwamagama bona njengabasebenza kuhlangothi lwabaphathisa abaphila lemvukuzane leminye imikhuhlane engathelelanwayo.
Ngiyabona ukuthi ulwazi lungabe lukhona kwabanye, kodwa kwabanye ngoba nxa ukhuluma labo ungani hayi alukabi kakhulu ulwazi lwakhona. Njalo yikho sifisa ukuthi ngathi siyafundisa kakhulu ngoba thina enye into esiqakethekisayo e-hospice ukuthi sifuna ukufundisa bonke abantu izigaba ngezigaba ukuthi bakwazi ngemsebenzi yethu, ngoba kuyavusa ingqondo ebantwini abaningi ukuthi bakwazi ukuthi masinya bayedinga ukuncedwa, akumelelanga ukuthi uzugule.
Kuqakathekile ukuthi uZulu afunde ukudinga usizo kusesemasinyane aphathiswe kwazibani ulakho kusila osele mvukuzane njengoba iselapheka enye yakhona ukubalisa eyebele leyomlomo wesibeletho, kutsho uNkosikazi Ndlela.
Kumele ukuthi khwamphana engxa yomkhuhlane uyaqalisa uhlubanjwe masinya uyelaphe, ngoba njenge-cancer yenali ikakhulu esibeletho kumbe eyebele iyakwanisa ukwelapheka sibili umuntu aphile impilo e-right isikhathi eside kakhulu kakhulu. Izikhathi eziningi abantu siyabona ukuthi bayamelela ukuthi umuntu azagule, yikho kuhlupha khona ukuthi kayisalapheki nxa sinemethekile laphansi isihlupha ukwelapheka.
Kungakho uhulumende ethi kumqoka ukuba ingaze yakhohlakala limikhuhlane ngesikhathi kuhlelwa inhlelo zempilakahle, kungaze kwaqakathekiswa imikhuhlane ethelelanwayo kuphela. Inkokheli zikhohlwa ngale engathelelanwayo, yona inani layo elilokhe liqonga abantu belibele isiqeda imiphefumulo yabaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya impilo yabesifazana abaphila emaphandleni ukuthi baziphilisa njani. Sixoxa lo Councillor kaWard 20 eNkayi uChief Nkalakatha uCouncillor Marian Ndlovu owebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Siyakwamukela kuhlelo Councillor.
Yebo.
Kukhona osokuguqokile yini kumbe impilo ilokhu ifana la kuqala?
Ukuthi inhliziyo ikuthi sesihlele phansi sabona ukuthi njengalokhu kuhulumende ukuncediswa kwangikhona ungathi kunzima, imali kuthiwa kayikho, sazifomela ama-groups ama-clubs yiwasincedisayo singomama. Kuyatshayelwana izimali ama-$50 sebe singama-group of 10. Abanye bathengelana izinkomo, abanye bachaye njalo bathenga amagrosali abanye bachaye njalo bathenga izimbuzi lokho kusiya ngokuya abanye ngabafuye izinkukhu
kodwa wonke umuntu uyenelisa ukuthi abe leqembu lakhe linjalo lapho aphatheka kulo kumbe kufuna labana abalenzuzo abaleholo nyanga zonke
hayi vele abantu abaneni siphila ngezingadi ayisibo bonke ukuthi abahola Sesahlakanipha salima izingadi khona phezingadi nesabe sikuthengisa sabe sikwazi ukuthi inyanga nxa iphela kumele ngibe sengkoqa imali engaka sincedisane ngoba lokho kokuhola landiyazibonela ukuthi lezo lezimpapho ungani sokunzima okuningi sikuzwele eHarare thina ngapha emaphandleni avele siphila nzima nxa ungazincedisanga kunzima sesisuka sinanzelela ukuthi singatshayelana sithenge kumbe kuyabe kuthenga imbuzi ezinganani kumbe zinkukhu ezinganani kuyabe kungokwegruphu konke khonokho kuyinto okuyabe kuthi nxa kulokushiyana kushiyane ngokuphela komnyaka
sesikhangela ezingadini lapho kuyini elikulimayo njalo amanzi liwathola ngaphi
ezingadini siyalima imbhida silima amatamatisi silima ihanyanisi silime konke obhitruthi obhathanathi vele silima izinto ezithiyeneyo esibona ukuthi abantu bayakuthatha masinyane ikakhulu laba abaphekayo izitshwala kuma-restaurant langaphi le makhaya ngoba izitshebo vele ziyaduba yikho kusingenisela imali nokuze sithenge la magokoko siphile amazwe siwathatha ezibhorane ama-challenges esihlangana lawo ukuthi izibhorane ziyafa ezinye ezinye ziyagejwa sibili kodwa ezinye ziyafa ziyagqibeleka phansi ziyadilikela ezinye njalo engxenye zife kutholakala ukuthi insimbi sokumele ukuthi kuthiwe kunye zithengele nini okunye nxa kungama-pipes sihambe siyedinge khona ngale DDs
umhlabathi la uthola ngaphi
umhlabathi siyawuthola ngoba kulama-nutrition gardens amaningi kulaba abangalama-nutrition gardens bayakhuluma labo babo sobhuku bayaba-ofisa indawo benza izingadi zabo sincediseke sisiya phambili hayi umhlabathi sibila silahlupho ngawo
ingadi lezi livikela njani ukuthi izilimo zenu zingadliwa izifuyo kumbe zingatshontshwa
ukuvikela kwethu kukanje ezinye zivele zilokhu zafa kwama-fensi kudala okwethu ukuthi sibe sigebha izigodo esezidliwa sireplace then laba abanye ababe benikwe muva bona balama-challenges okuthi incingo kabalazo babiya ngamahlahla esikhathini inkomo ziyangena zibalimazi
inhlelo lezi iningi labesifazane emaphandleni baphatheke kuzo kumbe bakhona njalo abanye abaswelayo abangekho kulezi nhlelo
bakhona sibili abaningi ngathi vele njengoba ngikhuluma so ngisenze nje sibili khona apha ngowadi 20 abaningi vele akulaa nto abayenzayo ngaphandle kwabanye asabaze babambana labo baba abanye laba ba-andizetef yuwomama abatshayelana $20 labo ngeviki bathenge umapharafini ichimembi iphinde ithenge wani mbodlela sosibe lokho sisiyathenga silokho sireyize isikhwama lapha njalo sesinanzelela ukuthi njena sesiyabuye ekulimeni sesiza kwenza amalima kuthiwa ngomantengwane labo kuthiwa incedanani igroupu leyo sokuya kwenziwa amalima njena sesiya kuye emasimini ongakwanisiyo laye bahambe ahlakulelwe la ngalo ongakwanisiyo laye ahlakulelwe lokho kubhodwana kodwa lokho kutshaya imali kusehla kusiya phambili
sesikhangela ukwabelwa ukudla lolunye uncedo oluvelela kuhulumente ukwabiwa kuhle yini khona ngapho enkayi njalo lani o-councilor liyaphathisa njalo akukhethwana ngokuthi ubani usekela liphi bandla
hhayi awuboneke kwezokudla sibili kwezokudla okuvela kuhulumende esasikucinile amarayisi kwakukhethwa kwakunikwa akuthiwe kufunakala bezani kuphela ongasowezani hhayi kulokho kwama-n g o yikho kungcono ngoba bakuthi sicela abadubekayo sicela intandane ezihlala zodwa omama abahlala bodwa abafelo labafelokazi labanye nje abangani bayahlupheka yikho kungani kungcono kwama-n g o okwedlula kukahulumende okukahulumende kubi sibili kuyabandlulula okusimangalisa kwangikhona ukuthi kubandlululani kadeni uhulumende nxa esewinile anti umela ilihlo lakhe likhangele umuntu wonke ezimbabwe kodwa uzathola ukuthi kuyabandlulula
siyabonga kakhulu singavalelisa abalaleli
hhayi lisale balaleli sizahlangana kwelizayo
leyo bekuyingxoxo lo councilor Maria Ndlovu kukaward 20 enkayi kochifu Nkalakatha owebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga ke sithandekile mhlanga ubelela ngelihle njengokutsho kwako sithandekile lingalalela njalo kuhlelo linye kuvikezayo. Ingoma emnandi, ingoma kaMafikizolo ethi yona ungenza happy, you make me happy, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele ebesilakho lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe kambe enga esefuna ukuthi abuse ilizwe na? Uhulumende uthi imikhuhlane engathelelanwayo ukubalisa owemvukuzane lokhe isanda elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.